Iningi lezakhamizi lithi belilethemba lokuthi lizadobha okulutshwane emasimini, kodwa ukusilela kwezulu sekudala ukutsha kwezilimo ezigoqela umumbu. Lokhu sekuthiye inkulungwane zezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni zibhekane lendlala embi, njalo zithi ngaphandle kokuthi zithole uncedo lokudla zizabulawa indlala. UNkosazana Betty Ndlovu, oyisakhamuzi esiteze uyilonke phansi kwenduna uMathema, uthi lilutshwane izulu elinelo nyaka.
Lanxa izulu linile akulalutho, sesikhangela intanga lisina lisenze, sikhangela ukuthi izidlamakha kambe kulo muntu angaphila ngamajodo. Bona abakhulu bethu abazama ukuthi nxa kuthiwa kuyaholwa kungakhethwa muntu, ngoba wonke muntu uyalamba. Lokho ukuthi kuthiwa kuhola ubandobandobani, ayi akusebenzi lokho. Akubhalise nje ukuthi wonke muntu isakhamuzi siyahola, into esiyicelayo leyo. Siyahawula vele, ayi.
Isimo sibi njalo eNtebe phansi kwenduna uNhlamba, lapho iningi eselilahle ithemba lokuvuna. UMnumzana Gabriel Moyo, oyisakhamuzi seMawane, uthi babhekane lendlala ebuhlungu.
Lapha sesibhekane lendlala embi ebuhlungu kakhulu, ngoba siyabona umumbu onje vele sokuthile, ukuvuka vele mbuli ukuthi ngabe kusavuka, ngoba vele akusafakanga lutho, ngitsho. Lapha vele sokufuneka isizo lukahulumende ukuthi nxa engancedisa nje abantu, ngoba indawo yonke vele hayi indlala ikhona. Ikhona indlala kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba bonke abantu nje abayalala i-area yonke nje, ngathi ku-13 yonke nje vele hayi vele sokufiwe.
Urhulumende sehlise inani lalabo abathola umumbu phansi kohlelo lwakhe, osekuje iningi libhekane lendlala. UMnumzana Miklas Ndlovu, ngukhansila ka-13, njalo uthi ukudla abakutholayo kuvela kurhulumende akweneli lapho kuqathaniswa lenani labantu abahlaselwe indlala.
Sibone ngazane laba esilabo sibili ewodini lapho owakuqala bengu-880 sazokwazi ukuphungulwa khathesi kule 530 abaholayo. Ezikhangeleleyo sibili ukuthi bangafuna ukudla abafika about 1000 sibili, ngoba wonke umuntu okhona uvela kulalutho.
UNdlovu uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende asungule njalo avuselele indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation afana lawe eGuyu ukuze izakhamizi zingahlaselwa indlala.
Ama-irrigation akula mizamo, iwadi le-irrigation layo engayenzi kahle i-ward 14. Besithembelele lona leli damu elesithi lizakwakhiwa emanyange lapha, sisithi phoselwe lizaba lithemba lokuthi sibe nama-irrigation. Akulasikile irrigation lapha kithi emanyange lapha, kuke kwabonakala kule mzamo sibi kwenzakala kwaphonga ukuthi ngesikhashana kwahle kwathulisa kwathi zithi izakhiwo zikhona sikulezezindlu, kodwa kula movement ekhona yokwakhiwa kwedamu.
Ukutholakala kwamadlelo aluhlaza kanye namanzi kulesi sabelo sokubangela ukuthi izifuyo ezivalisa inkomo zibe sengozini yokucuba. Usobhuku esiteze uMnumzana Promise Shabangu uthi balo dubo lokusilela kwamanzi okudala kumemetheka kwemikhuhlane.
Uthuli nangokwakho ezile simthembezile lonyawo zaphelezwa kula manzi,
njalo izakhamizi amanzi vele wona akula manzi kuyonale indawo yethu. Nxa bethoyo bathi kule dwadi le ndawo okuthiwa ilandelana lezi mine lapha e-blanket mine, okokuthi nxa uhulumende engasave imigodi isayithi yamanzi lapho ingatholakali, kwenzeka ukuthi abantu silande amanzi aklini siyawathatha kulezo ndawo. Kuvele abantu bayagula kakhulu ngenxa yokuthi akudliwa into eziklini khona.
LeZimbabwe lonyaka lithole izulu elilutshwane kakhulu lapho kuqathaniswa leminyakeni edlulileyo, osekuje izigidi ezinhlanu zabantu zibhekane lendlala embi. Ugatsho lobona ngezomumo omkhathi kanye lendlala emazweni aweSADC olefirmine eli-Warning Systems Network FuseNet luthi labo abazavuna bazathola imbijana engasoze iqede inyanga ezintathu. Izabelo zezansi kanye lenyakatho emaNdebeleni ezinye ezibikwa zihlaselwe kubi indlala, njalo iFuseNet ithi lokho kuzadala ukuqwanga kwentengo yempuphu okuzabangela ukuthi ezinye imuli zehluleke ukuyithenga. Ngiyemele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.